Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolesihlanu mhla ka 14 ngomfumfu 2016 ngintungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje.
I'm being accused of having supported Jonathan, protected Jonathan Moyo, Professor Moyo and the other people. And I'm being accused ukuthi I went to Bedele esitokisini eTongamini. Abandeni. If you are a Christian, proper Christian, corruption, akuna munu, there is no one here amongst you here who supports corruption. Akuna, you can never support corruption.
Osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe njalo engumsekeli wakhe umnumzana Phelekezela Mphoko uthi kuqondile nxa iziphathamandla zikahulumende zithatha imali ziyisebenzisa kunhlelo zezanu-PF.
So sihambile safika e-Council Chambers lapho kade kulomhlangano khona owamanzi njalo hayi sangena kuhle sibili besizithwalele amaphepha ethu akade ebhaliwe ukuthi uzinwa kahambe nokuthi amanzi lilungelo lethu. Sikhuluma nje khonapha Nkomo vele amanzi akula eGwanda.
Izakhamizi zeGwanda zitshengisele esitaladeni namuhla phezu kokwehluleka kwezinwa ukuzitholisa amanzi ngemfanelo. Kuwoza Friday silomculi wengoma zokholo uNoleji Nkiwane yena osethule idlalade elitsha elithiwa Lento kaJehova. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Osaphethe isikhundla sikamongameli weZimbabwe njalo engumsekeli wakhe umnumzana Phelekezela Mphoko uthi akulandaba nxa iziphathamandla zikahulumende zithatha imali ziyisebenzisa kunhlelo zebandla elibusayo eleZANU-PF. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba.
Ekhuluma izolo epulazini leKent eNorton emkhankasweni wokudingela usekelo ilunga leZANU-PF elincintisa kukhetho lokudinga ozamela leso sigaba edaleni lePhalamende olukhangelelwe ukuqhutshwa mhlaka 22 Mfumfu lonyaka. Uphoko uthe akulanto embi ekuthatheni imali kahulumende ukuyasekela inhlelo zeZANU-PF. Ethi kungamanga ukuthi ubize wathonisisa i-commission ebona ngokuvinjwa kokufumbathiswa eZimbabwe Anti-Corruption Commission ngodaba lokufuna kwayo ukubopha umphathintambo wemfundo yaphezulu usikhwica mfundo Jonathan Moyo.
I'm being accused of having supported Jonathan, protected Jonathan Moyo, Professor Moyo and the other people. And I'm being accused ukuthi I went to Bedele esitokisini eTongapi. Abandeni kuvisa munhu wangasungwa ne-corruption. If you are a Christian, proper Christian, awuvumiri munu, mu-Christian. Corruption, akuna munu, there is no one here amongst you here who supports corruption. Akuna, you can never support corruption.
Umnumzana Nkosana Jamela, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi ukuthathwa kwemali kahulumende kusekelwa iZANU-PF akuqali ngomoyo, kodwa inhlala yenza.
Okwenzakalayo ukuba sibona abathakathi bezingela abanye abathakathi. Lokho esikubonayo izibi esezikhutshelwa phandle kwegumbi ukuze sibone ukuba indlibi vele ingcwele kanjani. Kodwa ngeso lengqondo sizananzela ukuba yikudlephana okuvele kukhona phakathi kwebandla leZANU-PF.
Ethi kunje ilizwe libhekane lokusilela kwemali, kodwa ibandla elibusayo lona lilayo imali yokukhankasa kukhetho lweNorton. Imali yakhona ivela kuphi?
Ukugoqela yikubana lapha kubangwa umbuso ukuthi ngubani ozathatha umgabe engaphuma. So libandla iqembu likaMnangagwa versus iqembu laboJonathan Moyo.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Albert Spanda yena uthi amazwi kwamphoko awethusi nanko izani yathathela abamhlophe umhlabathi baphuma baphela njalo lakumankampani yindaba efanayo
okwenziwa nguhulumende akumangalisi ngoba liyazi kahle bakwethu ukuthi uhulumende wethu wathathela amakiwa umhlabathi without any compensation waphinda njalo wathatha amakampani wabi abantu owakade sabalamisebenzi
usibanda ukhumbuze uzulu ngwaye ngusiba lukhulu lebhanga lesizwe umnumzana Gideon Gono yena owathatha imali zenhlanganiso ezizimeleyo eyayisebhanga elikhulu lelizwe encedisa ekuqhubeni ukhetho wathi kuyafana nje ilizwe lokhe lathatha uzibuse imali ayiphatha kahle ezweni yikho ilizwe lingaselamali
lisakhumbula bakwethu ukuthi uGideon Gono wathatha imali enhlanganiso ezizimeleyo esithi thina ama-NGOs wancedisa izanu PF emkhankasweni wakhe
udaba lokufuna ukubopha umoyo seluveze imfihlakalo yebandla elibusayo uZulu uhlala esola amapholisa athathela abezimota imali bethi layo mhlawumbe isiwa kubandla elibusayo umoya naye uyafunga egomela uthi kalacala alidalayo ngoba imali abathi wayithatha wathengela ngayo amabhayisikili inkokheli zomdabu ngoba zithwala nzima uma zingacabanga ukwenza imisebenzi yesabelo okukhombisa ukuba le nkokheli zomdabu ziphatheka kwezombusazwe ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingunompumelelo moyo
kunjalo nje udaba lwemali yezimtefu lolu lukelwa hlaziywa edale lephalamende ngemva kokuba amalunga aleli dale akubandla le-MDCT elufake enkundleni ebuza ukuba umnumzana Phelekezela Mphoko wathatha ngaphi amandla okumisa ukubotshwa kukamnumzana Jonathan Moyo. Umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa obikwa ikuxuku elithiwa iTeam Lacoste elidoniselana lelithiwa iG40 elilabomoyo labomphoko uphendule wathi okwenziwa ngomunye wakhe umphoko akukho emthethweni. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele encwethi ecubungule zombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Ikwenzakalayo isegcekeni ukuthi okwenzakalayo eZimbabwe yi-tribalism and uhlupho olukhona olubuhlungu ukuthi lanxa abantu bethe baba le ndaba enjengale okufanele ngayo iyakhulunywa ikhulunywa obala sizithola sesihlangana labantu abanjeabonguni bekhuluma amagama amabi angakhiwo at the same time ngone kuthiwa nguye futhi onguye okhokhela iqula lezakhe okuyilokufanele libe li-investigate into ezinjengazoneze ze-corruption kuclear ukuthi ungoni into ayenzayo yonke ahamba ngayo ayisiyo into esingathi ngeqiniso banaso isisekelo esithengisela ukuthi kukhona okwenzakeleyo eqinisweni konke lokhu nje kuyakhanya ukuthi ngama-fabricated allegations into emangalisayo kodwa ukuthi ama-newspapers anjengabo Herald asefike kusimanga sokuthi asehle akufaka kwaba yisinqumo ukuthi umuntu uJonathan Moyo wonile ulisela konke kubi ngaye.
Siyabona ukubana bakhona abanye abathi bona into eyayenziwa ngumnumzana Moyo yokuthatha imali le ayathenga amabhasikili lokunye okunjalo iyancomeka kuzoba labanye abathi hayi busela yibusela uthini nalo?
Kunzima ukuthi umuntu olengqondo ocabangayo azitshela ukuthi ubusela yikusela esithi nxa imali yezimdefu ithethwe yancedisa inkokheli esigabeni esinetholotho ukuthi zanelise ukuthi zithole amanu okuncedisa ingqubekela phambili xa zithengelwe amabhasikili lama-bikes ukuthi zikwanise ukuthi ziphuthume lapho kuthe kwaba lo mkhosi khona bese kuthiwa i-corruption kunzima ukuthi umuntu olengqondo wakubone kuyi-corruption.
Umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni ekwelebhilithane lo Chris Gande weStudio 7. Umeli we-European Union eZimbabwe umnumzana Philippe Van Dam sekhuthaze uhulumende ukuthi azinikele ekulandeleni iziqondiso zesivumelwano se-Lima Agreement ukuze ilizwe liphume enkingeni zomnotho elibhekane lazo. Kubika intatheli izindaba yethu uMavis Gama ngokugcweleyo.
Umnumzana Van Dam utsho lokhu emkhosini wokuxoxisana loZulu oqoqwe ngabenhlanganiso ye-263 chat eHarare ethi ukwehluleka kwahulumende ukuzilandela lezo ziqondiso ngokunye kokubangela besabele khatshana abafisa ukuzosungula amabhizimusi abo eZimbabwe. Abaze emkhosini lo bavumelana lokuthiwo ngummeli we-EU eZimbabwe bethi lokhe liqansa inani labahlukunyezwayo ngendlela ezehlukeneyo elizweni lobugwelegwele bokungathembeki obe-corruption. Umgcini sihlalo we-Voices in the Vision for Africa, umnumzana Nqobile Moyo, uthi ngaphandle kokuba azilandele uhulumende iziqondiso ze-Lima Agreement, akulantuthuko uqobo ezaba khona kwezomnotho.
Ngesikhiwa bathi a man is as good as his word. Esakufakayo thina nxa ukuthi ngesakufaka ku-Lima Agreement, then I think kuqakathekile ukuthi silandele njengoba ngendlela esakufakayo ngakho khona. Ngoba then finally ukuthi labo esebenza labo i-predictability yethu ibe khona, bebekwazi ukuthi athesi ngoba sathi in this particular time frame sesenza lokhu senze lokhu, akuyenzi then ukuthi for no apparent reason siyekele then kukuyenza khonokho. From an international perspective kuqakathekile futhi ukuthi labo i-credibility yethu ukuthi bebesponse ngabantu abaserious into esifuna ukuyenza silandelisele umzekelo esayenzayo esawusayinayo lwana.
Uthi kumqoka ukuba uhulumende achasisele uZulu ukuze azwisise ukuba kungani kumele kulandelwe inhlelo ezithize njalo kuzosiza ngayiphi indlela.
Kuqakathekile siyade kutsho ngoba nxa kuthi yinto esayivumelana i-government eyavumelana labo, asithi i-government sesithi thina abantu beZimbabwe fanele silandelisele sibone ukuthi esakuvumelanayo ikhe sikuyenzayo, otherwise hayi kungahlupha sibithi.
Ukwanda kwezehlakalo zokungathembeki eze-corruption elizweni kungekho okwenziwayo kwabatholakala belomlandu kubandlululwa lalapho isetshenziswa imithetho yokujezisa izephulamthetho ngokunye kokubikwa kusehlisa isithunzi selizwe. Ukube lokhe eguquka kunhlelo zakhe uhulumende lakho kubuyisela muva intuthuko yelizwe kwezomnotho abafisa ukusebenzelana lele Zimbabwe bese sabela khatshana ukukwenza lokho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 6065, laku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet bukele ethi www.voaindebele.com, laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Izakhamizi zeGwanda zitshengisele esitaladeni namuhla phezu kokwehluleka kogatsha lwezinwa ukuzitholisa amanzi ngemfanelo. Ezinye indawo kuleli dolobho zibikwa sezilesikhathi eside zingelamanzi. Ngakho izakhamizi zithi zifuna ikhansili ibe yiyo ephatha inhlelo zamanzi, hatshi izinwa. Sixoxe lomunye wabatshengiseleyo unkosazana Linda Mpofu.
Sesidiniwe ngokusela amanzi lokho kwenzakala lapha eGwanda, njalo futhi sesidiniwe ngozinwa nokhansili belokhu bebanga lokho esikuthi yiplanti yethu yamanzi. So sibone kufanele thina njengezakhamizi ukuthi hayi sizikhethele thina, sabona ukuthi inhlanganiso yengasenzela ngcono yiphi. Sabona ukuthi ikhansili yengathi ilungisela kuhle amanzi ethu isiningi. Yikho-ke thina sasesibona njengezakhamizi ukuthi ngangcono sihambe siyebatshela sibazise ukuthi asithabanga asijabulanga neze ngalokho okwenzakalayo. So sihambile safika e-Council Chambers lapho kade kulomhlangano khona owamanzi njalo. Hayi sangena kuhle sibili besizithwalele amaphepha yethu akade ebhaliwe ukuthi uzinwa kahambe nokuthi amanzi lilungelo lethu. Sikhuluma nje khona phankomo vele amanzi akula eGwanda, sithwele nzima.
Ahamba okwesikhathi esinganani kumbe vele ahlala engekho?
Kuya ngokuthi ukuliphi logic. amalokishi amatha lawo esiwabiza ngokuthi ngo-Spitzkop Medium labo-Spitzkop North, hayi sokufika inyanga bengela. Kube sokusiza ngapha nje okubo-Marriott la kubo-Jawunda, hayi sesilamalanga amabili. Nxa lamhlela lamhla lingatshona kuyabe kungelesithathu, singela ngitsho amanzi.
Unkosazana Linda Mpofu isakhamuzi sedolobho leGwanda sixoxela ekhona le eGwanda. Abazali bomntwana ozelwe elesifo sesibindi uManqoba Mabhena bathi badinga uncedo lwemali ngesiphangiphangi ukuze benelise ukumelaphisa kwele India. UManqoba ufikisa inyanga ezilitshumi zokuzalwa ngomvulo njalo odokotela bathi ulakho ukufa yiloba nini nxa engasatholanga isibindi esitsha ngokuphangisa. Abazali bakaManqoba bathi badinga imali engange $43,000 ukuze bayemelaphisa. Kodwa okwamanje bathi sebethole i-$18,000 kuphela. Sixoxe loyise umnumzana Lawson Mabhena yena othi badinga uncedo lwenu muli yeZimbabwe.
Umntwana ubabhekana nalo ngelokuthi isibindi sakhe asizange sikhulu endlela ngakho iyangi inyongo phakathi isibindi sokuthi singathina sesingasasebenzi agcine sesitho umntwana. Ngakho sizama ukuthi siye e-India emyenza i-transplant. I-transplant bayathatha i-piece yesibindi sami besifake kuye bese sikhula esakhe sona lesi esincane. Isibhedlela bafuna $43,000 imali esizama ukuthi sibe layo siyiqoqe.
Odokotela beZimbabwe bona behlulekile?
Ye, odokotela behlulekile bamthatha ipiece esibindi sakhe babona ukuthi awusalungiseki. Ngolwazi labo abalalo lapha eZimbabwe angeke bekhona ukumnceda, abayenzi lapha ezimbabwe ama-transplant.
Aba ngaba belesifiso sokunceda ngemali mtungwa bangenza njani?
Okay, sina usisebenzisa iCocash unumber ezeZimbabwe u-0772935224.
Akuziphinde?
U-0772935224.
UMabhena uthi abalesifiso sokuphathisa bengafaka imali njalo ebhukwini lebhanga le-FBC. Ibhuku leli lisebizweni likashamiso yikonikho njalo i-account number ithi 307007077125. I-account number njalo ithi 307007077125 ibhanga ngele FBC. Live Talk namuhla siphatha udaba lokungethembeki kuhulumende ngesikhathi umphathintambo obona ngemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo esetheswa icala lokuchaphaza imali yesikhwama seZimDev. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wake waba ngumsekeli kamongameli wele South Sudan ose kuphepheleno kwamanje njalo engumkhokheli webandla eliphikisayo uRiek Machar uthi ubengelasifiso sokubuyisela ibandla lakhe empini yomdeni lohulumende kodwa uzabanjwa ngamandla ukwenza lokho nxa isivumelwano sokukhumisana umlotha singavuselelwanga. Umkhokheli weSudan People Liberation Movement in opposition uthi njengebandla sebelungela umumo wempi loba ukuhlalisana ngokuthula lomongameli Salva Kiir sokwehlule. Umongameli Juan Manuel Santos wakwele Colombia usevumile ukuqhelisa ukusebenza kwesivumelwano sokukhumisana umlotha labeqembu ele Marxist emizameni yokulondoloza ukuthula kulelo lizwe. Lesi sivumelwano bekumele sigcine ukusebenza ekupheleni kunkamfumfu kodwa sesiqheliswe safika ekupheleni komnyaka. Lo ngumsakazo wenu umsakazo weStudio 7 eluzwa usakaza uphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kesizwe udaba oluphathelane lo kwamukelwa kwamabandla enkolo ezehlukeneyo kwele Vietnam oluveza imbono kahulumende weMelika.
Uphuma imbono ehlukeneyo ngenkululeko yokulandelwa kwenkolo abantu abayithandayo kwele Vietnam. Umeli weMelika kwezenkolo ezehlukeneyo, u-US Ambassador at Large for International Religious Freedom, uDavid Saperstein, uthi lumehluko usobala phakathi kwabahlala emadolobheni lemaphandleni. Amabandla ezokholo abhekana lobuzima ukuze abhaliswe ukuba aqale ukusebenza kulelo lizwe ngoba iziphathamandla zikahulumende zidinga okuninginengi ukuze ibandla libhaliswe ukuba lisebenze. Lo nyaka kube lo mehluko ngoba maningi amabandla ezokholo ayenelise ukufeza izifiso zawo zokubhalisa ukuba asebenze okusemthethweni. Laloba ingatsha zikahulumende zingethembi inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela ezokholo uzophathisa kunhlelo zokuthuthukisa inhlala kahle kaZulu, kukhanya ngalezi nsuku sokulokuncibilika okuthile phakathi kwenhlangothi ezehlukeneyo, isibonelo kuzinhlelo ezisungulwe esiqintini seHanoi lapho abamabandla ezokholo awe Evangelical House Churches besebenzelana lohulumende kuhlelo lwalabo asebefisa ukuyekela ukuthatha izidakamizwa. Laloba inhlelo ezinje sezithela izithelo emadolobheni, akunjalo emabandleni okulokhe kulokungethembi amabandla ezokukhonza aza ukuzosebenzelana loZulu, njalo lezakhamizi lazo zisesaba ukulandela inkolo ezehlukeneyo lalezo ezivele zikhona kulowo mango. USaperstein uthi iningi leziphathamandla zikahulumende emaphandleni lokhu ziqhubeka zihlukumeza ukubopha lokwethusela abantu abakhetha ukulandela ezinye inkolo, njalo zisala ukubhalisa inhlanganiso lamabandla ezinye inkolo ukuthi zisebenze okusemthethweni kulezo ndawo. Isibonelo uthe ngabohlobo lwesimontenats abalokhu behlukumezwa. Ekwethekeleleni kwakhe enkabazwe yeCentral Islands, u-Ambassador Saperstein uthi ubone abanye babantu sebebojwa ngemva kwemihlangano labo. Uqhubeke esithi kodwa ele Vietnam selibe lengqubela phambili enhlelweni ezithize, njalo selilomthetho omutsha ophathelane lezokholo. Laloba wonke amabandla okholo kumele abhalise, akusela migoqo eminenginengi njengakudala ikakhulu emadolobheni. Uhulumende weMelika uzaqhubeka ekhuthaza ele Vietnam ukuthi liguqule imithetho yalo ukuze ivumele abantu ukukhonza lokulandela ukholo abaluthandayo bekhululekile.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika ngodaba lweVietnam.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to pogine. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, in a malinko mine.
kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi wezokholo uNoleji Nkiwane, yena oledlala delivutha amalangabe elithiwa lento kaJehova. UJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UNoleji Nkiwane wathotshulwa yingwe ngomnyaka 1981 ngenyanga kaNcwabakazi esibhedlela seMpilo koBulawayo, kodwa yena ekhaya udabuka enkayi eGwamba Valley endaweni yesiNgeni. Ukuhlabelela uqale esafunda eDlawa Primary School khona le enkayi, kodwa ezokucindezela uqale esekoBulawayo ngomnyaka 2003 ehamba leqembu leGospel Impact.
Sekunama-album ayi-5 so far esengiwenzile, 3 ngihamba le-group, 2 ngihamba ngeyi-1. Eyokuqala ngihamba le group bethi Sibongo Manuel, S2 ithi Khaya Elihle, S3 ithi Wethembekile. Ngase kuthi 2012 ngaqala ukwenza ama projects wami kule project ethi uJesu uyazi. 2014-2015 ngakhipha le khona ethi Lento kaJehova.
Umfoka Nkiwane usebenza eSouth Africa kusukela ngomnyaka ka-2004, njalo lo nyaka ukhethwe ukuba ancintise kuzigaba ezintathu kumncintiswano weGauteng Gospel Music Awards. Ukhethwe kuzigaba ezibalisa ese-Best Male Artist, Best Gospel Album, kuthi ingoma okubizwa ngayo idlalade ethiwa Lento kaJehova ikhethwe ku-Best Song of the Year.
Lento kaJehova.
Ukwini ezedluleyo uNkiwane uke waphatheka emkhosini wengoma zokholo oqutshelwe edolobheni leGwanda, njalo uthi abalandeli bomculo wegospel bawuqhwabitha kakhulu umsebenzi wakhe kweleZimbabwe.
Engingakusho ukuthi ngifuna ukubonga kakhulu abantu bakoBulawayo, labantu baseGwanda, lamanye amadolobho futhi esinawo eduze, indlela abamukele ngayo umusic ababuNoleji Nkiwane nangendlela abawuthenga ngawo. Siyabonga kakhulu abaqhubeke besisapota ngendlela abasisapota ngayo.
Abafuna ukuxhumana lomfaka Nkiwane bayanelisa ukumbamba ebulenjini kukhasi leFacebook ngaphansi kwegama lakhe elithi Noleji Nkiwane. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ngithi vuka Samson, awe Samson, vuka Samson, vuka Samson.
Uhlelo Woza Friday besilo mhlabeleli wengoma zokholo uNoleji Nkiwane. Eqiba ke uhlelo lwethu lwa lamhlanje. Mthokazi lingayikatshana. Luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk. Langempela viki zikhona indaba zenu olivalelisayo uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.